Isisindo sedola leMelika sesehle kakhulu ukuthi abantu abaningi sebesiya emabhanga uyathenga kumbe ukuthengisa imali le osekubangele ukuthi abanye abathengisa imali ezitaladeni abathiwa ngosiphatheleni bechiye umsebenzi ngenxa yalokho. Uhulumende uthi lokhu kuyisibonelo sokuthi umnotho welizwe usuvuselelwa. Kodwa ezitolo intengo iqhubeka iqansa mihla ngemihla. Ngomvulo amapholisa ebikwa ebophe osiphatheleni emgwaqweni yakobulawayo. Sixoxe lomunye wabathengisa imali emgwaqweni kobulawayo ongafunanga ukuqanjwa ngegama.
Izindaba zemali kuthiwa aziqedakali, aziqedakali ukuthi zivela ngaphi ziya ngaphi, just confusion kuphele khona. Ya abantu abaningi sesemabhenki but umanisayo ukuthi amabhenki yona yiyo sekhwezi i-rate yaphezulu. So lasho simangalise ukuthi kade kuhamba njani wena, ama-rate esiyaphezulu. Abanye sebethile imisebenzi sibini, abanye bathi kunomanisayo ukuthi kade vele kuya ngaphi, sekaqedakali ama-rate angikhona ngoba le rate nale esikhuluma ngayo le ebhenki.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo esizinda umnumzana Raymond Phiri uthi ukwehla kwesindo sedola akutshengisi lakancinyane ukuthi umnotho ususiba nganeno, kodwa kukhanya lokhu kuza kuba lodubo olwedlula olukhona okakathesi.
Lokhu i-situation esikhona sibili ngoba emabhenki konganiso kuthiwa imali ezinganizi phezulu kula e-black market. But mbona ngani lapha e-black market basakhangela i-situation ngoba wazi after maybe a week or so kuyatshintsha yonke into le. Just a temporary thing le yenzakalayo le. Into engwatshintshanga ngitho loku injalo labo bakhwezile abezitolo laba vele labo ama-prizes angikhona bahle ba-rate ngelokuvele nge-US dollars but besebenzisa ibhondi nale elifunwa yi-government. So otherwise akula into etshintshayo.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Return Love ongwebandla le-MDC uthi okwenzakalayo akukhanyi kahle ngoba usuku ngalunye ngalunye luthwele olulakho.
Asikakuboni kumbe yikho kuzakwenzakala kodwa kwakathesi asikaboni. Njengoba nanje thina sibosomabhizinisi, engxenye yosomabhizinisi bayithola leyo mali kodwa thina abantukazana asikakuboni kusenzakala. Njengoba niyisitho guide, iqiniso yokuthi kasikaboni. La kwezinye indawo uyafika kukhwelile, kwezinye indawo lokho eziningi ama-prize nalana ababelawo kuqala. Kodwa kwakathesi mina mfuthi uma ngiyothenga mina nsuku zonke mina ngiyapheka ngilekhithi. Ngithenga nsuku zonke angikaboni, kwezinye indawo uyafika ufike vele sokukhwelile irayisi nje ayifike ngama-21, 22 RTGS. So ukwehla kwakhona ngingakuboni, ngingazi mbe ngigcine ngi-ethawuni izulu, ngingazi namhla engxenye banjani, engxenye bayehlisile namhlanje kangazi. Kodwa okokuthi kwehlile sizwa kuthiwa kuza kuhla kumbe kuza kwenzakala, yikho silindele ukukubona khona lokhu.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube Liviki utshele ikomiti yedale lephalamende ukuthi umthetho asanda kuwethula ophathelane lokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe uyasebenza kahle njalo usuqalisile ukuvuselela umnotho. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.